DRC ukuthi abantu bayiwine bese ngathi ukuthi iSADC iwine kumbe African Union iwine sokumele mhlawumbe bahlale phansi bakhulumisane ngoba lokhu ukuthi bazafuna ukuthi balwise ibutho elomvukela singakubeka ngaleyo ndlela kungaba nzima ngoba sinanzelela ukuthi emalangeni lamba eswa adlulileyo bebekhanya bethatha amadolobha amaningi njalo abasotsha amaningi bekhanya sifa khona phana empinyoni la ngenxa yokuthi abantu laba balwa ngaphandle balwa belesifiso esithile njalo balwela kutherreni kumbe singathi kwi-environment kumbe endaweni abayijayeleyo so kuba nzima amabutho avela ngaphandle ukuthi ananzelele ukuthi lapha songaba le ngozi yongaza kube ingozi ngenxa yokuthi ulwa lo muntu ohlala khonapho wena uvele endaweni engayisiyo yombukela ngaphandle.
Yes, yabona ukuthi indlane so ye-Southern African Development Community kanye le-East African Community bathi kumele kuhlalwe phansi kukhulunywe ngodaba lolu ukubona njani khonokho babadobi.
Kungaba into engcono ukuthi baqase ukukhulumisana ngenxa yokuthi ekukhulumisaneni esikhathini esiningi lanxa singacathanisa mbele mhlawumbe impi yeHamas le-Israel elongalandzelayo beqalisa ukuthi bangakhulumisana kube khona okuphumayo. So siyathemba ukuthi ngasokuqalisa ukuthi bahlale phansi bakhulumisa SADC le-East Africa i-block player nanxa kungakhulunyiswa kwaphana kungaba ngcono ngenxa yokuthi amahemhem antayathi ukuthi abanye abalwa bese hlangothini oluthize lwalaba abalwayo bavela emazweni abalisa oRwanda lamanye amazwe. So Uganda njalo njalo. So nxa kungahlalwa phansi kukhulumiswane kungaba ngcono ngenxa yokuthi ayisiyo DRC elwisa elwisana lamavukela mbuso. Akukhona amazwe aseduzane khonapha asekela bona laba abavukela umbuso njalo amanye asekela uhulumende we-DRC. So ukuhlalisana phansi lokukhulumisana kungaphuma lesicazululo ngenza ukuthi kube lula ukuthi abakufisayo kuzwakale njalo labantu abafayo babe nganeno ngenxa yokuthi kathesi okusenzakalayo ukuthi kuyagcina kusifa abantu abaningi abayingxenye yebutho leli labe lisiyancedisa e-DRC.
Yes, akumbona ukuthi ibutho leZimbabwe lake lahamba khona ngale e-DRC kwagcina ngazani vela kusakhala into kuhamba njani pho lalilandeni khona ngibona
esikhathini esiningi ungabona kulezimpi ezinjalo bona abalwayo babengakwazi ukuthi balwelane kodwa abakwaziyo yilaba ababephethe izikhundla esingathi babusayo lalaba ababasekela ababebasekela. So esikukhuthazayo ukuthi kulokuthi kufa abantwana babantu abaningi bengakwazi ukuthi bafelani njalo besilwa impi abangaziyo kungcono ukuthi abantu bakhulumisane ngoba singathatha lowo mzekeliso welizwe leZimbabwe lize liyephathisa khona ngale abantwana abaningi bafa kuze kube namhlanje izimulo eziningi ziyakhala abanye bakuyingqondo zingasasebenzi ngenxa yokuthi babephethwe behlukuluzwa khona ngale abanye bebona okwesabekayo khona ngale. So esikufisayo thina ukuthi kulokuthi abantwana babantu baye befela into abangazaziyo ngcono kukhulunyiswana bona laba abakwaziyo ukuthi babangani abahlale phansi bakhulumisane bavumelana bakuvumelanayo ukuze imiphefumulo yabantu ilondolozeke.